Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi ahlale ebambeni ngazo zonke izikhathi ukuze ilizwe liphumelele. Emazwini awethu le phambilini kwekhefu lakusasa lokunanza ukubambana kwezanu lezaphu ngo-1987, uMnangagwa uthe ukwehlukana kwabantu ngamabandla ezombusazwe akumelanga kudabule kumbe kudilize isizwe njalo kulethe inzondano phakathi kwabo. Embikweni obukhanya uqondiswe kumkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa, uMnangagwa uthe ukuloyisa ukungena embusweni lakho akumelanga kuphe yiloba ngubani imvumo yokwehlukanisa uZulu. Nanka amazwi kaMnangagwa.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation. However, these must never be aggressive or divisive.
Isekelo sombuso sithi kumele kwenziwe ukhetho ngemva kwayo yonke iminyaka emihlanu. Ukhetho luza lokuncintisana, kodwa lokhu akumelanga kube yikudonselana okwehlukanisa abantu. Ukuncintisana ngendaba zombusazwe akumelanga kudilise ukubambana kwethu njengesizwe. Ukudinga ukungena embusweni akumelanga kube yilayisensi yokwehlukanisa abantu. Ezombusazwe zethu kazimelanga zehlukanise kumbe zidilize ilizwe lethu. Ezombusazwe kumele zilethe abantu ndawonye kuthuthukiswe umnotho loZulu jikelele. Ukubambana, ukuthula lothando makwande elizweni lethu leZimbabwe. UNkulunkulu alibusise lonke. UNkulunkulu abusise ilizwe lethu.
God bless you all. God bless Zimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamhlanje embikweni oqondane lekhefu le-Unity Day kusasa. Ibandla le-MDC lona lisole uMnangagwa lisithi akalalungelo lokukhuthaza ukubambana ngoba kunguye oyehlukanisa uZulu weZimbabwe ngombuso wakhe omubi. Sexoxele sikhulumeli saleli bandla uMnumzana Daniel Molokele ongumeli njalo weWange Central edalele eParliamente.
Sina njenge-MDC silesifiso esikhulu ukuthini amaZimbabwe wonke lapha ekhaya lakudiaspora basebenze ndawonye babe mulinye, ngoba ukubambana kuletha intuthuko, kuletha ukuphumelela esizweni. Ngakho-ke siyabe sifisa sibili ukuthini ilanga lele le-Unity Day libe lilanga lokuthi amaZimbabwe akhumbuzane ukusebenza ndawonye. Kukanti siyakwazi ukuthi imbali ye ulanga leli ivela kuzaphu lezale PF zaphu lezano PF ikho ukudabuka khona ilanga leli. Sephes letter sesikhuluma ngeunit yamaZimbabwe wonke kungenandaba ukuthi ngabe zaphu kumbe ngabe zano, kungalandaba lokuthi abe MDC labe zano. So siyabe sifisa ukuthi sisebenze ndawonye, kodwa yinto esiqeda umnyaka wonke lo sikwazi ukuthi u-ED uqeda umnyaka wonke sibhula njengabantu be-MDC. So ngalalungelo lokuthi aqale sikukhuluma ngeunit, ngalalungelo lokuba ngubaba womuzi yena ekwazi ukuthi uqeda umnyaka wonke harasi MDC. So thina siyabe sifisa ukuthi mayefina ukuthi abe united labantu kumele asebenzelane nawo ndawonye kulokubalwisa, and siqeda umnyaka wonke thina njenge-MDC sithwale senzima esibhula ngosazo lwenzima u-ED.
Uthi kulezitha eziphandle lapha ezimele zilwiswe ngabantu beZimbabwe bebambene, abalezandla ezivulekileyo labalezandla ezivaliweyo, uthi ningalokho?
Akulanto eyisitha esingakhala ngayo njengamaZimbabwe. Isitha yithi sodwa silwa sisodwa lapha ekhaya. So thina njenge-MDC sithi yena ubaba yena ma-EDF uba ngubaba wesizwe kaqalise ukusebenzelana kuhle le-MDC kulokuthi atshone esilwa layo. So yena kumele azi ukuthi isitha esikhulu yikuthi thina silwa sodwa lapha eZimbabwe. Lokho ukuthi kulabantu phandle abayizitha zethu asonto esingathi yiyenza iZimbabwe ibiyele emuva. Okwamanje singathi thina ukulwa phakathi kwethu njengamaZimbabwe kokusenza sibiyele emuva. So umlayezo omkhulu nge-Unity Day for ED ukuthini, thina njenge-MDC singabantu abangakwamukeliyo lokho akutshiloyo, ngoba ngumuntu esikwazi ukuthini ngasihlanganise uyasilisanisa. I-ZANU PF itshoni ivula abantu be-MDC. Sikubonile umnyaka wonke lowo inkokheli zethu zigcwele emadala emakhothini So akula into engakhulunywa ngeDA unit yena ekwazi ukuthi yena akasibambani izinyama zibaphu yasahlukanisa.
Umnumzana Daniel Mologele isikhulumeli sebandla leMDC njalo umela isigaba seWange Central edale lePhalamende.